So we see card descender baku VOA Ndebele.
Lay Studio 7, AM Sagazo, a Voice of America, si Sagaza, si se Washington. Silusizi lamhlanje ngasenelisi ukulethulela uhlelo njengesukwini ngenxa yeziqhubeko ezingaphezu kwamandla ethu. Ngakho sizalethulela indaba ezimqoka esake sazidlala emoyeni. Kholisani esiliqoqele khona. Sizaphindela kwinhlelo zethu konke kungalunga.
Viki sikhangela udaba lokudubeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Untungamile Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqhibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni esifana leCholocho, eHuwana, Kondolwane, Komadlambuzi, Komakhulela, eJutshume, Komangubo, Kohingwe, Emalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJutshume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwo ngeNational Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lephalamende umnumzana Dingomozi Phuthi ongumsekeli njalo kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcize lela
kwakulesimo yokuthemezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikohla zisize ebantwini sezizobulala abantu ngoba sekibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJutshume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi ma ukuthi ugovernment ulalele oyasizwa abe loncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye $205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo nalo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. ngokutsho kwesinye isakhamuzi imadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu lemadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yemadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nango umnumzana Phothi egcizelela.
Lona idamu lemadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana, sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eTokwane, bese kufithi idamu lakoganda e-Osabeni emangwe, bese kufithi le damu lakovaka eladukayo. La madamu asedombodema kule damu okuthiwa yi-Kariba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe-4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi etsholotshola selupane. Siqala ngedamu lemakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elitshumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela, njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu makwanda silohlupho kakhulu ngalelani damu, selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanje laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezitshiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Idamu elikhulu ebelingasebenzimede inkayi kuphela, kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belilalokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisuke-ke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi ababizwa bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti ke edala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amanengi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane, kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. amanye awo akhiwa phakathi kuka 1994 lo 2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi Give a Damn campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le UNDP. Lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane iClimate Resilient Infrastructure Development Facility kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamachumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yeMandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Echolocho kona kulamadamu afana leGaria, imsigana, igombalume, isomlotha, ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTategulu. Owake waba ngumeli wecholocho edale lePhalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethola amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale njalo amanzi anabelethe ngenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabebuya nananavela emanzi amnyama. So konke labo Garia ngale abantu bethola lezi nhlanzi bethiye inhlanzi kulethela abantu ukudla la manzi ezifuyo.
Enyakatho yeMandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Bavili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, lemzula 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yeMandebeleni. Beleni siye ekezi
etiphenda konyongolo kunedamu kudala ladabuka lidabuye kwaza kwabakabili lilungiswa kodwa namhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lethiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa. Kuhlandla lesithathu lokuchabalala kwamadamu lamhlanje sisenkabazwe eMidlands. Siqale ngedamu leMangwizi eJombe. Izakhamizi zithi leli damu selilesikhathi ladubuka kwasala okulichibi lapho inkomo eziningi ezifela khona ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha. Nansi isakhamuzi.
Leli damu seladabuka, mhlese lidabukile, layekelwa, kathe selihlume utshani, ibhuma seligcwele phakathi, kusela amanzi, akuselani, inkomo mazingena khonapho ziyabhalela.
Manengi amadamu asechabalele eMathebeleland laseMidlands, izifuyo lenyamazana zendle zasala zingelamanzi okunatha. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula ibhajethi yake yomnyaka ozayo uthembise ukuthi ngo-2020 uhulumende uzaqakathekisa ukuvuselela amadamu lezikotsho phansi kohlelo lwe-water supply and sanitation olwaziwa ngokuthi WASH. Uhlelo lokuvuselela amadamu lwaphiwa i-$205 million kwathi olwezinye inhlelo zamanzi ezifana lezikotsho lwaphiwa i-$113 million. kodwa isakhamuzi semazebe eMidlands umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi bazakholwa sokwenzakele lokho ngoba nanku elabo idamu selileminyaka lagqibeleka kodwa lingalungiswa.
Isimo sedamu elikhulu elakomalisa emazebe ko-Chief Malisa sibi kakhulu ngoba kathesi idamu lakhona kalilaniswa manzi seligqibelekile.
Usibanda uthi indawo ebeziphila kuleli damu ezifana layo iMalisa, iMakoronga, iMbombela, esidikidikini, iLuvumba leHollanda sezithwele nzima ngodaba lwamanzi njalo uthi abanye sebenatisa izifuyo emithonjeni.
Kuphume amaxhaphozi khonapho manje yikho abantu abageba khona imithombo yikho asebenathisa khona izinkomo zabo. UNkulunkulu wasizela ngaleyo ndlela.
Sehle sisuke eNkabazwe siqonde enyakatho yemaNdebeleni lapho esike safika khona izolo. Nansi isakhamuzi seCholocho.
Zedamu lapha eGotso ngaphansi kwenduna uthoma uMagama bathanda ukubiza bethi jahe lagqibeleka idamu leli soze inkomo ziyahlupheka ukunatha sitandayo ukunatha.
Abanye ngabakhala ngokufelwa izikotsho abafana lalesi isakhamuzi selupane.
Amanzi okunatha siwakha kude kakhulu, isibhorane sasikhona safa, so babuya bazama ukusincedisa laba bezinhlelo bathole ukuthi kwadilikela phansi. Basebesitshela ukuthi bazobuya ngelinye ilanga bazozama ukudrena bakhuphe udaka, hhayi bahamba bahamba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority izinwa bathi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi emathebeleleni laseMidlands adinga ukuvuselelwa. Sixoxelo manjinela wezinwa u-injiniya Peter Makwarimba.
Sile nhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuya lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kodwa lalo angilikhumbuli ibizo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Sibuze uMakwarimba ngodaba lwedamu leMabhongane elibizwa njalo ngokuthi iMaitengwe ukuthi imizamo yezinwa yokulivuselela yaphelela ngaphi.
That dam is a very good dam and they should keep reminding the government through their MP that dam should be done.
Idamu leMaitengwe leliyana lidamu elihle kakhulu. Abantu bakuleyo ndawo kumele bahlale bekhumbuza uhulumende besebenzisa ummeli wabo wedala lephalamende ukuthi idamu lelana kumele lilungiswe. Ngitsho labantu abahlala ezansi kwePlumtree lapho okulelinye idamu, konke laleli elinye idamu elisenyakatho yakoBulawayo eNyamandlovu.
Bathi amanzi impilo.
The Voice of America.
Uhlandla lesine lokuchabalala kwamadamu lesisezansi emaNdebeleni edamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifele izifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho u-cyclone Dineo, kodwa nalamhlanje lokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMagogwe, eSimbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi umnumzana Adumelang Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
kasi salimi lo mpita ngoba izikotshe zethu kazitshonanga kakhulu amanzi ziyathola edamu so sesiswela isithiwo ukunatisa inkomo zigotshoza siyadinwa besicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi
amazwi kathila asekelwe ngumnumzana sepangnare esingenjalo isakhamuzi segungwe yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamuzi kule ndawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi
kulezi ngadi la ukhuluma izingadi ziyafika umabhi kubo 6-7 ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi
abantu bonke laba sebelamba la ngenxa yedamu leli and idamu leli yilidamu elinathe izifuyo mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo yesigaba sebulambo ukuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ubulambo vela yisikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo tagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalika behlala phoa kulamazi
u-Adam and Johnson Atulang Dube oyisakhamuzi semalitlow njalo bengukhansila wegungwe ngesikhathi leli damu lidubuka uduzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula
njalo sabuthenjiswa lami sengukansela ngangaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka eminingi ngikhuluma ngalo akula nto esiyenzekele uhulumende akula nto aseyenzile ngedamu leli njalo samtshela akethe suimtsheli ukuthina uhulumende abantu bazakufa isikhulu vele sekugayise ukufa kathele kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala iyabizwisibhane ngenxa yokuthi yonke into ephila iphila ngenxa yamanzi umuntu ngamanzi isifuyo ngamanzi konke ngamanzi akula kusela mpilo
ukhansela wegungu ophetheyo kwamanje umnumzana Bhoketi Jolinyane uthi laye selahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga
intengo yayikhosti yayifakiwe yayi-$195,000 so kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngayo embundwini angiboni kusenelise ukuthi le mali masinyane
ngaphandle kwegungu kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni wegwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate wonke lawa madamu akakalungiswa kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi wegwanda umnumzana Judge Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamuzi zithole amanzi
into ekhona yokuthi amadamu lawananje ngokuningi lokhu engakalungiswa ngezimo sasikhalithalenzulayo
izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu legungwe adlulele ethuli izansi emandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithole amanzi amalutshwane ngomnyaka kulokuvumelana ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatha azabamba amanzi okwesikhathi eside umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe limali izafinyelela naye egungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe ngimele iStudio 7 ngisegungwe eGwanda yimu Albert Ncube.
Sigqiba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni wemandebeleni kanye lenkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leguyu eliseGwanda South u-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leguyu ngelinye lamadamu aseliminyaka ethabalele eGwanda kodwa lanamuhla likalungiswa lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kulumango elethula iManyange lakho kusamile isakhamuzi sesengezana umnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leguyu eminyakeni emibili edlulileyo kujiye izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu libamba iguyu area through business center institute guyu police Ada Model D lizobamba izakhamuza sesengezani village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezive sazi ukuthi bazothola eduzane eguyu area belisiza izinhlanzini sithola ithebo
Ngaphandle kwamadamu adubukayo, izakhamizi emawani eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe leMandebeleni lele Shamba kawasancedi kangako ngoba seqibelekile. Esinye salezi zakhamizi umnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanqaku neizulu eliningi.
Lele linye lalo seligqibeleka selisele kancanyane libamba nje 2 months after i-rain season.
EGwanda North ematshetsheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu. Ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugujwa.
Kule damu levonkwe ematshetsheni lelo ke la ligqibeleke total ukuthi akula manzi amayo khonapho, bese kulandela ele Mkashe ele Ulube, bese kulandela ele irrigation lesivezwa irrigation yemashurumoshi iyo amadamu asegqibelekile.
Bekule themba lokuthi udubo lokusilela kwamanzi emangane eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu leChulumanyange Dam ku-Elliot Bridge eNtepe. Kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile. Udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo, yindawo efuna ama-irrigation. So into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe sithole i-irrigation system silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo.
Ukhansila kaward 14 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthuthe emnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu.
Nxa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye equipment ngiyabona yahamba ngapha eChimanimani ngiyabona awukakathesa kula lutho olwenzakalayo baba. So sifike lesigabeni sokungathisi singathi besesixabana lamajaha akhona usho ukuthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lazo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni. Hayi ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokho.
Umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajumi amathathu zamadola 128 million kuhlulu lwendleko kahulumende olwebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu. Osaphethe isihlalo sikasikomiti eGwanda umnumzana Josh Dube uduzulu kumele abekezele.
Ayisikho ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa. Umsebenzi wokwehliwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesane umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi.
Izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe siqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze enelise ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela. Umanzi nelomkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority zinwa umnumzana Peter Makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMatabeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitation, we had three dams. One of them, also a good project, is in Past Plumtree in the south. The other one is just north of Bulawayo.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Izansi yeMandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lingaphela kwakhiwa idamu leThulumanyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi eNtepe, kuyo Dalale, Chelesa, Sidlubane leManama kuthi indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation awesifasa emangongoni lawo azathola amanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikuthule eNtepe ngimu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz.
Veli lalele umsakazo weStudio 7. Silusizi ukuthi kasenelisanga ukulethulela uhlelo lwethu njengensukwini ngenxa yezikhubeko eziphezu kwamandla ethu. Siletemba likholisile ebesiliqoqele khona.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.